isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
siyasamukela isinqumo lesi ngoba uqakathekile ukuthi abantu abagogekileyo babekwazi imbiko ephuma ngendaba le e-COVID-19.
Umthethwandaba uthi abomsakazo we-ZBC kanye labengatsha zikahulumende kumele basebenzise indlela ezifinyelelwa ngabagogekileyo ukuze bathole ulwazi ngomkhuhlane we-coronavirus.
Angaboni uncedo osolukelwa wabuya ngesikhathi sona lesi COVID-19. Uncedo kade lufuze vele lube luvele lukhona kungela COVID-19 yona leyo asiluboni kalubuyi.
Lanxa uhulumende esithi seqalisile ukuphathisa abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe, usizo lolulu vikwalungafinyelelwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court izolo wethule isinqumo sokuthi abomsakazo we-ZBC kanye labengatsha zikahulumende ezibalisa olwezempilakahle lolokunakekela uZulu kumele basebenzise indlela ezifinyelelwa ngabagogekileyo ukuze bathole ulwazi mayelana ngomkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso ezimela abagogekileyo ezibalisa iZimbabwe National League for the Blind, iCenter for Disability and Development Trust kanye le-Deaf Zimbabwe Trust yizo ezakhweza lolu daba emthethwandaba zikhala ngokuthi abalobugoga bokungaboni, ukungezwa endlebeni lokunye ukukhubazeka kabenelisi ukufinyelela imbiko emayelana nge-coronavirus. Kusinqumo sakhe umahluli umnumzana Joseph Mufusire uthe abe-ZBC labengatsha zikahulumende bephula amalungelo abantu abagogekileyo ngokwehluleka ukusebenzisa abenelisa ulimi lokukhuluma ngezandla kumbe i-sign language ngesiNgisi lokungalobi okukhulunywayo emifanekisweni kamabonakude. Umafusire uthe njalo ingatsha zikahulumende kumele zilobe ngendlela esetshenziswa ngabangaboniyo ethiwa yi-braille kumagwaliba alembiko emayelana ngomkhuhlane lo. Njalo lezi ngatsha kumele zincindezele imbiko le kumakhasethi lezinye indlela ezifinyelelwa ngabakhubazekileyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development Trust umnumzana Masimba Kuchera.
Siyasamukela isinqumo lesi esethulwe ngumthethwandaba ngoba besibona njengani uqakathekile ukuthi abantu abagogekileyo babekwazi imbiko ephuma ngendaba le e-COVID-19. Njengokwazi kwethu ukuthi i-COVID-19 isisabalele umhlaba wonke nje lalapha eZimbabwe ikhona. So ithina besibona njengani imbiko le COVID-19 ibingafiki ebantwini ikakhulu abanga khulumiyo kumbe esingathi aba deaf lalabo abangaboniyo ngoba besibona njengani indlela ezokuthi imbiko yangkhona ifike ebantwini labo abangaboniyo labanga enelisa ukukhuluma kumbe abangazwiyo bekungela ndlela uhulumende abuye lazo ukuthi imbiko le ifike. So umthethwandaba use enqume ukuthi uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi abantu abangaziyo labantu abangakhulumiyo labantu abangaboniyo labo babe le information babe lembiko efananayo labanye bonke ngoba umkhuhlane lo owe COVID-19 awukhethi muntu.
Umsakazo weZBC kwesinye isikhathi besibona besebenzisa isign language ulimi lokukhuluma ngezandla. Belibona kungenelanga yini lokho abakwenzayo.
Ngingathi mina iZBC thina abangaboniyo besinga besingafuna ukuthi yenze lutho kodwa besicela ukuthi iMinistry of Information iMinistry of Health le Ministry of Public Service and Social Welfare babambane basincedise ukuthi sibe le information in braille sibe le information engaba ku audio kuma languages atshiyetshiyeneyo ukuze abantu abangaboniyo abalapha eZimbabwe bakwanise ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba le COVID-19 kungaba ngama updates kungaba yini information. So isicelo sethu besingakhangela nanga ngeZBC kodwa besikhangele ama ministries lawo ukuthi sibe lembiko kuma formats esikwanisa ukuthi siwa access ethina into eze COVID-19 sihamba kanjani.
Lina libona ungani abagogekileyo ngokungaboni emehlweni baza phathwa njani njengoba sisazi ukubana kusetshenziswa i-braille lokunye kunjalo. Umsakazo weZBC liyaba lifuna ukuthi usebenziseni.
Yikunjalo sivile ukuthi iZBC ilayo i-sign language. Nxa ukhangele iyabe ikhona kundaba zika 1 emini lendabeni zika 8 ebusuku. Kodwa siyakwazi ukuthi sekule nhlelo eziningi kakhulu ezikhuluma nge-COVID-19. Le ngoma zangikhona ezahlatshelwa ezikhuluma nge-COVID-19 esingathi ngama-jingles. Thina besifuna ukuthi lawo ama jingles lenhlelo zona lezo kube le sign language inkulumo yezandla ukuze abantu abangu deaf labo bakwanise ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba le COVID-19 bengazivikela njani njalo bengavikela njani abanye. Yikho okunqunywe ngumthethwandaba ukuthi sokumele iZBC yenze njalo ukuthi kube le sign language lapho abakwanisa ukuthi ibe khona i-sign language ikakhulu enhlelweni leziyana abathi ngama pre-recorded program lawa ama jingles. Isinqumo sithi iZBC kumele ibe le sign language.
Umnumzana Masimba kuchera isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development Trust. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Kudaba esisanda kulwamukela ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalolunye ngemva kokutholakala komunye elomkhuhlane lo kobulawayo kuthange. Lokhu kutsho ukuthi asebebanjwe umkhuhlane lo kobulawayo sebelitshumi lanye. Asebefile elizweni lonke baloke bebane. Lanxa uhulumende esithi seqalisile ukuphathisa abaswelayo abaphanjaniselwe impilo ikuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus, abantu abaningi bathi labo bayaludinga uncedo ngoba sebehlaselwe indlala. Iningi ebeliphila ngokubamba-bamba lithi seliphelelwe ngumphako njalo lidinga usizo ngokuphuthuma. Uhulumende yena uthi seqalisile ukupha abantu abayisigidi imali ukuze bazinakekele. Kodwa limali ivikwa ingeneli lutho. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ukhethe labo abathola uncedo ngokukhangela ukuthi umuntu ulemalini ebhanga. kodwa abanye bathi lolu hlelo kalusebenzi ngoba abantu abanengi kabagcini imali emabhanga ikakhulu abemaphandleni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomeli wesigaba sePinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Ngingazi kwamanye amaground kwelami iground lapha ePinga North engkhona kathesi angaboni uncedo osoluke lwabuya luvela kuhulumende lozizonceda abantu ngesikhathi sona lesi COVID 19 asikaboni lutho. In fact nxa kulokuthi kulolutho esingalutsho ukuthi uncedo kwade lufuze vele lube luvele lukhona kungela COVID 19 yona leyi asiluboni kalubuyi. Ngemva kwaizolo bensengwale lapho ke kwaba khona lama floods lapho kade kufuze khona ukuthi uhulumende ngabe uyancedisa abantu bese beqede amalanga amane bebuthene bengela leyo social distancing yakhona nxa ukuthi bebemelele ukuthi bethole ukudla. Ukudla akubuyanga, akula ngitsho lobapha information ukuthi kuyabuya nini. I-social welfare enika izalukazi lamaxegu labanye abafana lalabo okufuza ukuthi bethole uncedo oluvela kuhulumende kungelani le-COVID. Abanye bagcine ngo-January, abanye lo umnyaka lokhu uqalisile kwamanye amawadi abakazake bethole. Ngihambile amawadi amanye agcine ukuthola ngo-February, amanye athona sebelezinyanga ezine. Lapha sikhuluma ngabantu asebelama-65 years kusiya phezulu, ngabantu abangasakwanisi ukuzisebenzela. Kanti vele phakathina kwe-district kutholakele ukuthi izulu belulutshwana umnyaka lo. So okutsho ukuthi okuvela kuhulumende hayi thina kasikakubone asilakho, njalo lokho sikumele nxa kuyabuya siza kuza ukuthi kuyabuya nini.
Umnumzana Ncube uthi bakhangela ama bank accounts abantu basebephuma loluhlu lokuthi ngubani omele athole usizo. Kungaba kwenzakala njani lokhu ngoba abantu abanengi kakhulu abahlala emaphandleni kabalawo lawo ama bank accounts?
Angikwazi ukuthi uNcube yena okwakuqala ukuthatha ngapho ukuthi nxa efuna ukuthi enikeze abantu imali zikaZulu, ngoba imali zikahulumende asomali zikamthuli asomali zezanu izimali zabantu beZimbabwe. IParliament yeZimbabwe sikhuluma kanje kathesi kayihlalanga ngoba yasukuma ngemva bokuqalisa kwalomkhuhlane. So ke angikwazi nxa esithi umthuli yena uzakhangela emabhanga ukuthi uyabe siyakhangela obani, ngoba bona sibaziyo phela abalama account yibo umthuli labanye abafanalayo. Njengoba sisho mina eBinga lapha abantu abangaba lama account bayabalwa bambalwa nxa labo bantu bembalwa benjalo nxa kuyathiwa khona ibaba yanikwa imali. Asazi ke uZulu omningi ngaphakathina kwemakhaya ongela vele account ukuthi khona yena uzancedakala ngani. So ke ngokubona kwami hayi lokho nje kuzama ukuvala abantu, kakula lutho oluyabuya luvela kuhulumende lusiyanikwa abantu.
Uhulumende ungamkhuthaza ukuthi eluphathe njani udaba lwabantu abadinga uncedo lolo?
Uhulumende lo esikhuluma ngaye nguhulumende olamadoda labomama abayibo abalemali enengi abayithatha, asazi ukuthi singayithini, but bayitshontsha ngaphakathina kwaleli lizwe. Yibo abalama mine, yibo abalama industry, yibo abadla imali zikahulumende. Abanengi bakhona imali zona lezo bayigcine ngaphandle kwelizwe. Bekungaba kuhle nje ukuthi khona ngaphakathina kwabo laba abagcwele kuhulumende ngabe bangathatha lezo izimali abas hambisa phandle kwelizwe bezilethe phakathina kwelizwe ukwenza ukuthi zincedise abantu. Kodwa asazi ukuthi lokho singakubona kusenzakala njengoba sibona lezibhedlela bengelandaba. Ngikhuluma kanje seBinga akula ngitsho lalutho osolukelwa phiwa nguhulumende ezibhedlela zaseBinga lamakliniki ukuthi abantu nxa kungaqhamuka lomkhuhlane kwenziwe njani. So ke ngokubona kwami omthuli labanye bakhe ngabahambe bethatha imali ababezihambisa phandle kwelizwe ngama private jets ababewahaya, imali zibuye zizosebenza ngaphakathina kwelizwe esikhathini esifana nalesi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele ePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eBinga.
Um umsakazo we Voice of America ulikuchaza ukuthi ligete umuntu elimaziyo ulisana kakhulu lomkhuhlane we coronavirus COVID-19. Ungaketha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempila kahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi imuli elabantu abahlanu idinga imali ephose ifike kunkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2365 eyokuthenga ukudla kuphela ngenyanga, kuthi nxa isihlangene lezinye indingeko zempilo iba zinkulungwane eziyisithupha lamakhulu aphose angene kwamahlanu 6420. Izimstas ithi amanani la ngawenyanga kambimbitho. Umbiko lo uza ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi bayalamba ezindlini ngoba abasaqhubi imisebenzi yokuziphilisa ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kuqakathekile ukubana uhulumende akhangelisise isikhwama sakhe i-budget, ngoba nxa sikhayela i-budget ya last year kuningi sibili okungani kwakusiya kuma-ministries amanye njenge nge-defense le-president's office. Mbona imali enengekhona ngale nje ingahlethunwa isetshenziswe ukuze isize abantu, ngoba nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe alisebenzi. Abanye nje bayasebenza, bayasebenzela, bathengisa amatamatisi, bathengisa amabheli, kodwa khathesi nxa ukuthi sesile-lockdown abenelisi ukuthi benze imali. Sukebe kuqakathekile ukubana uhulumende anikeze imali yona le esesikhwameni eyimele isebenze ikakhulu ku-defense, isebenze kuma-trips abatshona bewenze njengohulumende. Imali le isebenze ukuze isize uZulu.
Uhulumende uthi uncedisa abahluphekayo ngelesi sikhathi se-lockdown ukuthi abanikeze imali yona ifiki nje i-$200. Nxa sesiqathanisa lale imali edingakalayo.
Kulusizi sibili ukuthi umnotho usehla, so abantu bayebethola yona le ngoba seziyanilisa ukuncedisa abantu. EZimbabwe ayithengi lutho. Kuqakathekile sibili ukuthi uhulumende akuhluzisise khonalokhu akukhangelisise, azame ukukhanda icebo elingcono ayisuzisize muntu. Kuzamele sibili abantu bebela lezikhwama sibili ezinonileyo ukuze basile ku-shutdown, ku-lockdown ile. Siyacela, siyancenga sibili, siyakukhuthaza njalo sikhankasela uhulumende ukubana akukhangelisise lokhu, azame ukunika abantu imali etshengisa ukuthi bangabantu, ngabantu baseZimbabwe, ngabantu abadubekayo, ngabantu abadinga uncedo, ngoba iningi labo abasatholi amasalari, iningi labo bayasebenzela, bathengisa amatamatisi, bathengisa amabheki. Kuqakathekile ukubana uhulumende akuhluzisise khona lokho.
Ungathi abantu bayemukela yini olunye usizo kunhlanganiso ezizimeleyo kumbe kwabezenkonzo?
Bona sibili abantu bayalamukela uncedo oluvela kuma-church, oluvela kuma-NGOs, kodwa uncedo lolu alukwani abantu beZimbabwe. Okuqakathekileyo yikuthi ama-NGOs lama-church wona asiza uhulumende, asibe abanguhulumende. Uhulumende kumele atshengise ukubana nguye ohola njalo osiza abantu.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi izizalwane seZimbabwe ezilikhulu ezavela kwele Botswana kumalanga edluleyo ebezigcinwe eUnited College of Education kwaBulawayo zisahlolwa umkhuhlane weCoronavirus zisuswe kulindawo ngabogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela uzulu ole-social welfare izolo zatshiywa eceleni nje komgwaqo ngemva kokutholakala zingelawo lumkhuhlane. Kodwa eziningi zibikwa bezikhala ngokuthi imali eziyiphiweyo yokuthi zigade ziye emizini yazo ibingeneli. Iphephandaba leHerald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane esezibulewe ngomkhuhlane weCoronavirus zingamatshumi amabili lasishiyangalolunye. Eziningi zazo zibikwa zingabongi. Sobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli beStudio 7, okhulumayo ngwise man wakwampofu. Hayi, simo sinzima kakhulu. Mina ngilapha elizweni laseSouth Africa. Umumo onzima sibili, icorona leyi isidalela olunye uhlupho olukhulu kakhulu. Manje inkinga esikhona ukuthi lokudla ezindlini asiselakho, imali zokubhadala amarenti azikho, inhliziyo zethu amaZimbabweni noma sihleli noma sifonelana sesithelana ngokuthi madoda sambe nekhaya. Mina vele sokukimi sokuyukuthi ngayo kuyayenza basithumela amabhasi vele basilayithe basihambise emakhaya kungcono kulokuthi sishone sivalelwe lapha, sivalele ukudla sila, siyahlupheka. Lanxa kubuya lokhu abakuholiswayo thina kasiholiswa, siyabandlululwa njengabantwana abangasoba lapha. So kunzima sibili kakhulu abangekhaya eZimbabwe ukuthi umuntu ngabe ukhonale ngabe uyephi lefemili yakhe. Ngokosokulapha lokuthi ukuthumela izinto ekhaya athumela ngani ungasebenzi ekhaya sebesifa ngendlala lapha lathi sesisifa ngendlala. So kungcono kuyafela emzini wakho eZimbabwe ekhaya kunokufela emazweni. Kunzima lokho esesibhekane lakho lapha eGoli, kunzima mpela, kunzima mpela balaleli beStudio 7. Hayi, ngiyabonga okhulumayo owayezibene lapha eJohannesburg.
Sanibona iStudio 7, mina igama nguJabulani Nkatha enhloza amandla esiphezini kuBulawayo. Hayi, sihlezi nje emakhaya sivalelwe lapha abantu bayabhodabhoda nje. Hayi, kodwa iningi abantu nje abangathi bayahlupha yilaba abadinga utshwala laba abathona bebhodabhodi ezitolo. Amapholisa silawo mpela, hayi ayashoda lawo ngoba sinamapholisa amabili kuphela. Hayi, angabathini abantu abadinga utshwala abantu bebaningi kangaka. Hayi, laba ababuya ngaphandle emazweni kubo South Africa, hayi labo sebeyangise kakhulu. Kunini imizi yabazintshakantshaka ingaqedakali ukuthi kuyini? Abantu bazobaxotshwe. Maybe bangaba baningi belapha ekhaya, le-government ingabona layo ukuthi ngabathina abantu ibalungisele. I-pressure mpeli ingaba kahle kakhulu uma bengaphenduka emakhaya. Abanye asisabazi, labantwana sebakhanuka abazali abasabazi. Labo sebafelwa abanye ngogogo, abanye babuya nje abasakwazi bafikela ngaphi ngoba kunini umuntu wabaleka ekhaya? Hayi, bayayangisa labo shema babuye ekhaya.
Sanibonani mahlaba ezulu. Lona likhuluma lo Ncube, lo Mofat Ncube sendaweni yaseSouth Africa. Abantu silenkinga kakhulu ngapha emazweni ngoba njengoba kulehlelo loku-extenda amalanga e-COVID-19, bona ama-South Africans bayabhekelana, i-government yabuya bancedisa lapho abancedisa khona ngemali nani nani. But thina indlela yokuthi imisebenzi ivaliwe abanye abaningi abase Zimbabwe indlela yokuzisebenza isavaliwe kwamanje manje inkinga yakhona ayisibona kunzima kakhulu impilo lapha abantu abaningi abasela kudla abala ma benefits abaphiwa lutho so babelokhu bevalelwe kona lapha elizweni sibona kunzima kakhulu kungcono babavulela amabhoda ukuthi abantu sikwazi ukuthi sizihambele semakhaya ngaba ngcono kakhulu lokho sicela nje maningasikhulumela lokuhulumeni forono wasezimbabwe mangabe akwazi ukuthi incedise mhlawumbe asize abuye azothatha abantu bakhe la ngoba inkinga inkinga vele sokule nkinga kakhulu la abantu sebethwele nzima ukuhlala nje elizweni bengayenzi lutho bevalele yonke into yabo bengaholi lutho bengatholi lutho ngiyabonga kakhulu
sanibonani basakaza bahle lingabe livuka njani namhlanje okhulumayo ngumamsiza lapha eHaboron ngilombuzo ngezinto eziyenzakalayo kulodaba lokuthi kulabantu abahola ukudla ngibonile kuthiwa intumbane injube kunye lolobhengula bese ngimangala sibe zihlobo ezihlala khona endjube kodwa ezingakazi zikuhole lokho kudla ngithi lokho kudla ikudla okunikwa abantu ngenxa ye-lockdown ekhona ukusiza abantu ngendlala ekhona kodwa okungidanisayo ukuthi ukudla kwakhona lokho kukhanya kuholwa ngabantu abayi-1 bona labo okuthiwa babhalisa last year ngo-October yibo abahlala bephiwa lokho kudla kukhanya bebehola kwesibili khathesi kanti yibo abaphiwayo lokho kudla kokuphela what about laba abanye abantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, uthi amanye amankampani aqhuba umsebenzi obalulekileyo azavunyelwa ukuvula kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Kodwa uthi imingcele yelizwe lakhe izaqhubeka ivaliwe kuthi lo Zulu laye aqhubeke ehleli ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ele Algeria lithi lizayekethisa kuziqondiso zalo zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus namuhla livumele abantu bokholo lesi-Muslim ukuthi bananze umkhosi wabo we-Ramadan. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Idale lePhalamende izolo lipasise uhlelo lwemali engange 484 billion US dollars ezaphiwa izibhedlela ukuze zisebenzise kunhlelo zokulwisana le-coronavirus. Enye yalimali izaphiwa amabhizimusi amancane athole nzima ngenxa yalomkhuhlane. I-coronavirus isibangele ukuvalwa kwamabhizimusi amanengi eMelika njalo phakathi kwamaviki amahlanu edluleyo abantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 26.4 million balahlekelwe yimisebenzi. Abantu asebebulewe ngumkhuhlane lo kuleli lizwe baphose bafike kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Usuhlasele njalo abangu 879,000. Ukuzibetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba uthi abomsakazo we-ZBC labengatsha zikahulumende kumele besebenzise indlela ezifinyelelwa ngabantu abagogekileyo ukuze bathole ulwazi ngomkhuhlane we-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi seqalisile ukuphathisa abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe, usizo lolu luvikwa lungafinyelelwa ngabaningi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7. Asidibaneni kwezekuseni njalo ngowa-fast 6 ngomvulo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Live lempela viki enhle.